sendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi zikhathazekile ngokwesulwa komhlangano eNew York lapho ebezikhangelele ukuxoxisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokuhluphayo eZimbabwe.
Basifaka egroupini eWhatsApp and then basebecele ukuthi okay sifuna ukuthi kube structured, sicela ama-questions enu elizowabuza upresident. So sasubmit ama-questions. So the way ngibona ngakhona upresident ubonile ukuthi ama-question ethu angeke akhona ukuwaphendula, wabona kungcono ukuthi akhansile.
Ngesikhathi odokotela abasafundela umsebenzi beqhubeka ngokukhalala ukusebenza elizweni lonke, izakhamizi zakoBulawayo zithi umumo wezempilakahle kuleli dolobho usukuzinga elibi.
Omama laba ba-operatiwe bafika bethelenzini njengaba nasithuba lokuba sempilo sikulikusukana zonezi ngale emathenesi. Hhayi, kunzima kakhulu, kunzima kuwo wonke umuntu. OBulawayo kubuhlungu, akunandlela yokuthi singaphika njani. Sesaba sikekwesabeni, ungabona umuntu sesigula sisesaba ukuthi hayi nxa engadlula.
Ingcwethi kwezomnotho welizwe zisola umnumzana Mthuli Ncube ngokuthi athi kufanele ukuntshintsha idola leZimbabwe lisiya kwelemelika kube yisilinganiso sokuyisithupha kugxile ku-real exchange rate. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi zikhathazekile ngokwesulwa komhlangano eNew York lapho ebezikhangelele ukuxoxisana lomongameli Emmerson Mnangagwa zimbuzisisa ngemizamo ayenzayo ukulungisa umnotho welizwe kanye lamalungiselelo okuthi zivote kuhlelo lwe-diaspora vote. Umongameli Mnangagwa usemhlanganweni we-United Nations General Assembly edolobheni leNew York njalo ukhangelelwe ukwethulela lomhlangano umbiko wakhe omqoka phakathi kwayona le iviki. Usehlangane lamalunga ebandla lakhe leZANU-PF lapho umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube abonakale kumabonakude echaya isilogana sebandla leZANU-PF ndawonye lezinye iziphathamandla zikahulumente. Umnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT obekhangelele ukuphatheka kulomhlangano uthi baziswe ekuseni ngesonto ukuthi awusekho njalo abaphiwanga isizathu esicacileyo. Uthi bekubunjwe iqembu lebulenjini elibizwa ngokuthi i-diaspora engagement lapho abaphosele khona imibuzo yabo.
Be-organizer lo mhlangano basifaka egroupini eWhatsApp and then basebecele ukuthi okay sifuna ukuthi kube structured, sicela ama-questions enu elizowabuza upresident. So sasubmit ama-questions. So the way ngibona ngakhona upresident ubonile ukuthi ama-question ethu angeke akhona ukuwaphendula, akakwanisi, akakala, he doesn't know ukuthi angawa-answer sithini. So wabona kungcono ukuthi a-council meeting.
Ye, lizwe njani ukuthi umhlangano awuseyi kuba khona?
Khona egroupini lapho bevele besifake khona. Ikwanti beku-organizer from kuyo le group ye-WhatsApp basitshele nje ekuseni ukuthi I know we regret ukuthi i-meeting lo president angeke isayenze. Thina abanye siphororile kakhulu khonapha egroupini baze basiphoshe. So kuyakhombisa ukuthi iZANU-PF ayikho serious ngoku-engage abantu. So all this thing abakhuluma ngayo is just a ruse ngoba part of ama-questions ethu esiwasubmitileyo included indaba ye-diaspora vote. It included indaba ze-corruption ukuthi upresident why kahle kahle yena ama-advisors akhe emenza afanele lo wababa otshela abantwana ukuthi hayi mina ngikwazi ukuthenga ukudla ngoba ngilamali kodwa everyday ubonakala eseshabhini wosinyama ephethi i-pilsner So uzotshela kanjani abantwana ukuthi imali awulayo ngoba now uyaflya emazweni ehayarisha amajeti acosta ama-taxpayers aweZimbabwe and amendeleg. Besifuna ukuthi simbuze konke khona lokhu. Nangu-ke ubalekile. Uright ayenzihlangano wakho ezandla. Lathi sila imihlangano yethu njenge-MDC. It was okay. So okusalayo ukuthi njengomongameli welizwe bekumele ayengeje abantu the way abepromise ngakhona ukuthi uzobayengeja. Usekhombise umhlaba wonke ukuthi uligwala uyesaba ukukonfronta ngama-questions ayiwona enza iZimbabwe ibe lapho ekhona namhlanje.
Ungasitshelanga lokhu okwe-diaspora engagement ukuthi kahle kahle iqembu leli limayelana lani njalo amalunga lo ngobani?
I-diaspora engagement bona abantu bezanu basi-approach okokuqala but upresident uyafisa ukuthi si-engage the same way sa-engage ngakhona last year. But this time, upresident ufuna lenzeni submit ama-questions up front. So I think ubonile ukuthi akakwanisi kuwaphendula la ma-question lakile. That's why kunepula out. Ngoba vele angibona ukuthi uzowaphendula esithini ngoba nabo odokotela bastrikile amaloya lawo notsolonga kobe bestrikile. So vele iZimbabwe right now under yena i-guardianship yakhe umnangagwa is a failure. It's a failed state. And therefore thina besizobuza leyo mbuzo. So ubonile ukuthi rather than ukuthi azihlazise ngokuthi amithe lathi ngangcono asivale singasamithi lathi.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT sixoxela ekhonapha eMelika. Umgcini sihlalo webandla leZanu PF uhlangothi lwe-East Coast eMelika umnumzana Frank Guni ugcizelele kuwona lo msakazo ukuthi ngempela umhlangano lo wesuliwe ngoba umongameli Mnangagwa ibambekile. Uthe umhlangano lo uzaqhubeka engathola ithuba umongameli. Umnumzana Guni wengeze wathi umongameli Mnangagwa uzimisele ukuphendula imibuzo yonke ebuzwa yizizalwane zeZimbabwe. Njengalokho akwenza ngomnyaka odluleyo emhlanganweni ofanayo.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba sizakuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center e-Chevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Ngesikhathi odokotela abasafundela umsebenzi beqhubeka ngokukhalala, inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ithi umomo wezampilakahle kuleli dolobho usukuzinga elibi. Asizweni umsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso unkosikazi Patricia Chabalala echasisa ngalolu daba.
Hayi vele edolobheni lakobulawayo kunzima kakhulu ngoba kulokulahlekelwa zimpilo kwabantu thize. Ungakhangela njengabomama emathenethi kulobunzima namanesi anjalo vele kuyafanana abakhalele abenze umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo. Omama laba aba-operatiweyo bafika bethele nzima njengaba nasithuba lokuba sempilo sikulikusukwana zonezo ngale emathenethi. Hhayi kunzima kakhulu, kunzima kuwo wonke umuntu ikakhulu ophakathi kokugcikeza obulawayo kubuhlungu. Akunandlela yokuthi singaphila njani, sesaba sibe kwesabeni ngabona umuntu usedlula sisesaba ukuthi hayi nxa engadlula esesele ukuthi athole usizo kumadokotela.
Izibhedlela zekhansili-ke singathi ziyanceda lapha.
Izibhedlela zekhansili-ke ziyanceda kodwa phela yikho khona kuyake sasikusho ukuthi abake bavule 24 hours bengavuli lokhuyana kokuthi khona baphonge ukuvula khonokho sebeshayisi ngoba uyabona iningi labantu ligcine busuku kakhulu okokuthi vele angaze umthwale umusempilo ngathi ayefika kunganadokotela kusebenzi kodwa nxa ebuyile lapho ekliniki ulo unesi kumbe ulo dokotela isizi yalitholi. Yikho sasikhala ngokuthi ngakuvulwe 24 hours for 7 days ezeziki yonke. Hayi khona ukuthi kuvale kodwa hhayi bahamba besiyalitholi isizo lona lolo.
Bathola amaphilisi lokwelatshwa lakho konke zingcono yini kulalezi ezikahulumente?
Ngoba emaphilisini kunzima, emuthini kunzima kakhulu. Uyathola khonokho ukuhlolwa kodwa iphilisi kumele uyozithengela. Khathesi njenje bengikhuluma nomunye umama obenzela ukuthi yena awusehluleki lula aphisa amehlwa ngoba yehluleka ukuthenga umuthi wokuthontisela awubhalelwe ngudokotela ukuthi athembise namehlo akhe lawo uthiwe uyi-$100 okuyi-$500 kumbekuthi angifiki la ku-$500 kwesi sikhathi uyahamba ufike uwaphiwe kwesi sikhathi uhambe uthe ubhalele umuthi hambe yezithengele khonapho umuntu uyabe engalamali yokuthi ayewuthenga wona lowo muthi iba nzima kakhulu kogulayo kumbe kogulelwa.
Sike seza uhulumende sithi kuza kuba labanye abancedisayo abavela kubutho bayabonakala yini?
Bengingakababoni bengingakezwa ngabo ukuthi bazaba khona. Uthithi bengaba khona ngoba ngicile mina kuziki liyana bengakakhalala abantwana umsebenzi kodwa vele babekutshengisa ukuthi vele bakudoflo bakhaleli. Kunzima kakhulu emathenethi yikho ngebakutshela ukuthi lanxa bebesakhona bebengakakhalali khalali bekunzima ukubabona ukuthi vele ngabafuni. Baningi baphume bedula babuye emakhaya bayagula. Mina ngigulelwe ngilasi sizathe ngasitho ngoba ngigulelwe umntazana wami obeke ndethe nge-operation ugule ngisendlini lapha ngasebeza gadalala ngabanzima uthi ngimsize kuyonakala kakhulu mntana mi khonaphana ematenesi ngoba uyakwazi ukuthi omama abaningi ngomamanyana abancane abanye babe bengakwanisi ukuthi bazibelethile bodwa kumele benziwa ama-operation.
Lo nkosikazi Patricia Chabalala umsekele kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekhona le koBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Imbangela yokutshona kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe kubikwa kwakuyimvukuzane njalo wayesemisiwe ukwelatshwa ngohlobo lwe-chemotherapy lomkhuhlane ngoba kungasasebenzi njengoba wawususabalele umzimba wonke. Lokhu kuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni lebandla leZANU-PF eNew York lapho kulombuthano we-United Nations General Assembly. Uphinde wathi uhulumende wenelisile ukumisa abantu abakade bebangela ukuthi isilinganiso sokuntshintsha idola leZimbabwe lisiya kudola leMelika siqhubeke siqansa. Umdlali wenguqu uMavela Sinakamba owazalelwa eWange wakhulela koBulawayo njalo osedlalela iqembu leAston Villa eBhilithane usetshayele ihlombe unina unkosikazi Charity Nakamba ngokusebenza gadalala emakhitshini eSouth Africa ukwenzela ukumncedisa ukuthi enelise ukuthuthuka kulomdlalo. UNakamba othi wasala eloyise umnumzana Anthony Nakamba lomna wakhe uJunior owayehlala loyisekazi eVictoria Falls ubekhuluma lentatheli izindaba eBhilithane. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngizithe isedabeni luka wombono odaba luka Mike Moyo abantu bangithi sebesetshenziswa kakhulu izamphefu bebanika izimali ngoba bekhangelele ukuthi amaNdebele umthwakazi usefuna ikululeko ufuna ilizwe lawo sebezama ukudinga abantu abangachitha umbono ukuze sihlukane silwe singazwisisani emhlubeni kamthwakazi singaphumile injongo into yethu yokuthi sesifuna umthwakazi ayihlukane nesibabi sizibuse iko Mike uzangixolela kodwa ngibona ngani ungumunye wabantu iko umfana esalokhu sigaba nxa esithi ungumrozi ingasikwazi umhlobo othiwa imrozi kungani ethe egcotshwa kade vele ugcotshwa ngoba ngoba sasizokuthi abagcotshwa izinduna yiphi induna emgcobileyo yiphi induna emgqokisileyo ethe segqokisiwe kungani ekhuluma ngolimi lwesiNdebele engakhulumi lwesirozi size siyazi ukuthi isirozi lulimi olunje kungani ekhuluma ngesiNdebele kungani ephethe umkhonto wamaNdebele kungani ekhuza ubayethe ubayethe isizulu isiNdebele ubayethe umthatha ngaphi engakhulumi ubayethe wesirozi yikho kutshengisela ukuthi bazabe besitshela amangakathi baphuphile baphubukwazinkosi umambo uchasisile uchasisi kathesi namhlanje ukhuluma ngokuthi umambo kasibizule umuntu kanti yena leyo mnyaka njengoba lo mzilikazi kamtholaka umbalitsho njalo ukuthi umzilikazi kamtholaka uthi inkosi yela leyo engalalabiso amahowa akho ngathi wabulawa ezinguzwa ngendaba ama 18 sizungizika sephila ngabafiki ngoba zothola kunana abantu idlozi lakho nalalimile lizozo lihleli ihlaleleni lingasebenzisi ngisho lo sigojwana wodwa lahlala iminyaka yonke le izolizwe lodoba yena selidoba selingena kulo ujaka selingena selikhuluma ngesindebele asakhuluma isiRoshi kuvela ngabokho into engakhuluma ngesiRoshi yonke into yakhe ibe ngesiRoshi ukuze sibone ukuthi yilo sibili elihleli 200 years yonke le ngithole lelo dlozi selizophuma isigojwana namhlanje esikhuluma ngesindebele hayi cha mina akangivumelani lento lezi yizinto zabantu abathunywe ukuzochitha umthwakazi kodwa ngicela ukutshela amandebele ukuthi angazazikhohlisa sesifuna umthwakazi kathesi sesifuna umthwakazi ahlukane nezibhabhe bengabe bethengwa besitshela amanga kathesi yena lani ndawo akuyo agcotshelwe kuyo ubagqokiselwe kuyo azibuze ukuthi kungakhomba iliphi irose angawakhipha ngu-10 athi nanka alitshumi ngamarose wantu akithi basikhulumele zozuluzo akukho into zokufanisela ezokuchitha igoba kithi sesikhathele ngento ezinjengazelizo ngiyabonga mthwakazi umthwakazi kavuke isikhathi sokuba nisihlakaniphenini sikhangele isitha esisebenzisa abantu bethu sibabhadale izimali njengo-inosikala
salibona no-studio 7 mina ngingunaseptemba ngihlala ngapha esilobela hayi ngidlala sesibulele bakithi lo hulumende kasikhangeli uthi thina sibatshala nxa seletha okona okokudliwa ngayo okuphiwa abawehulufe uyakhetha kwindliwa ngikhona ma ungasowezana u-PF akulokutholayo bakithi hhayi hulumende yethu leyi hhayi
ngithi ku-studio 7 ngiyeza ngikhuluma ngise-South Africa angithandi ukuba ngise-South Africa mina angithandi ukuba ngilapha engikhona uJoseph Chuma lowo umuntu udla kuzani PF but kunezihlobo zakhe angakhona ukuzenelisa ukuthi zithole le nto eyenzakalayo ba wenza abantu bekhumbule becabange emva ukuthi umlungu wayengcono kule ZANU PF umlungu wayengcono kulo muntu omnyama ngoba sikwazi ukuthi noma kusuka kuZANU PF sisifaka uNelson Chamisa enguye esimsupportayo kuze kwenzakalani ukuze senza sicabange ukuthi kwakungcono ukuthi ngakubusa u-Ian Smith esimazi kwakungcono ngoba abantu babehola itswayi lempuphu amakhaphu ayi-7 every Monday babehola impuphu behole yonke into umentshisi usenza 1 cent kumbe 2 cents 2.5 pence ulusu amathumbu enkomo esenza 15 cents kwakungcono kulo muntu omnyama kuze senza sikhulume kanjalo kube kanti-ke asiyengqondo esimele silazi simele sibe lozibuse umhlaba lwana ngowamazimbabwezi asiyokabani kamnangagwa iZANU PF kayibekwazi ukuthi ena isitsotsisayo nobutsotsi bayo angeke bayise ndawo ngoba kuzobahlupha-ke ikusasa labo ukuthi imali yabo bazoyidla kabuhlungu le abayithetheyo bathatha umnotho wonke wasezimbabwe bafake ezikhwameni zabo but bazophilela kuliphi lizwe bazofana nje nomgazi nangufile wabuya ekhaya imali sizodlelwa njengabantu nje abazoyidla labo asifuna ukukhuluma bathi sikhuluma amagama amabi ku
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu kuwhatsapp ngunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 ukuze siwadlale emoyeni ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane itanka yeBhilithani elamafutha yabayithathelwa ngele-Iran emkhunjini ngontulikazi wonalo umnyaka ikhangelelwe ukubuyiselwa kulelo lizwe izizalwane zeTunisia ziyavota ngesonto ezayo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ngesikhathi umnotho ubhidlika Umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi kufanele ukuntshintsha idola leZimbabwe lisiya kwelemelika kube isilinganiso sokuyisithupha kugxile ku-real exchange rate kufanele rand yeSouth Africa. Ubekhuluma lokhu esemhlanganweni osaqhubeka o-United Nations General Assembly eNew York. Kodwa uMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho uthi kavumelani lombono kaMnumzana Ncube.
Emsikeni ovulekileyo osobala i-free market, i-exchange rate, umudlelwano phakathi kwezimali zangaphandle kwelizwe lemali eselizweni ziyabe zilungisiswa ziphekwa emsikeni. Laba abathengayo nxa bengaba baningi imali yakhona eyangaphandle iswelakala, kusho ukuthi intengo yakhona iyakhwela. So imali thina yethu, i-exchange rate thina yethu, idola le-America lilutshwana, yikho intengo yakhona iyabe ilokhu ikhwela nxa kulabantu abaningi abahamba beyidinga emsikeni. Abuthi iviki edluleyo besizwa kuthiwa khona kulabantu abaningi abadinga ukuthenga imali yangaphandle belungisela inala izwe nxa selisina. So akutshoyo yena akulanto ethiwa yi-real exchange rate emsikeni ovulekileyo, ngoba nxa uhulumende ezama ukulungisisa i-exchange rate yakhona eyifixa, yikho wayikhipha phela umthulo wanti wayithe khona i-1-to-1 wasesithi sekhipha isivalo sokukhontrolesana. Hhayi, lapha vele angivumelani laye mina. Njengobona wami akula exchange rate ethiwa yi-real exchange rate, i-market exchange rate.
Inxa sesikhangela-ke yona i-exchange rate ekhona kathesi, sokusiba ngcono yini mbelokhe kusiba kubi?
Emsikeni wethu eZimbabwe kulesithi ku-economist i-cartelization, i-cartel. Kulama-cartels akahulumende, ama-cartels e-reserve bank, ama-cartels e-ZANU-PF. Ama-cartels akhona yibo abahlala phansi becabanga betshelana ukuthi namhlanje singahamba siyegcwala sithenga imali yangaphandle, irate yakhona iyakhwela. So okwenzakalayo ukuthi i-reserve bank yeZimbabwe balayo imali ethize embalwa eyangaphandle kwelizwe. So bona bengayigcwalisa emabhenki, bayigcwalise esitradeni, kutho ukuthi intengo yakhona iyehla. So engikubonayo ukuthi mina sokulobudlelwano phakathi kwama-cartels akhona le-reserve bank kwenzela ukuthi sebethukile, imali yakhona sikhwelile. Sebengathi ngibona ngathi mina bagcwalise imali yangaphandle kwelizwe bayifake emsikeni omnyama wenzela ukuthi intengo yakhona iyehle.
Kambe sibona ilizwe liqonda ngabi ngalokho okuthiwa yi-inflation kanye le ntengo yempahla lokuthi idola leZimbabwe libe lamandla.
Yeah, iqinise ukuthi ibhenki lethu elikhulile i-reserve bank ngayilamandla amandla okuthi balungisise intengo yemali yangaphandle kwelizwe, ngoba ama-economic fundamentals akhona apheka imali yangaphandle kwelizwe malutshwane. Wayethe khona yena uMthuli, wayethe asuze lo-John Mangula kabasuze badinde imali yalapha yeZimbabwe, amabhondi nodlana. Sebegcwalisa ama-RTGS emagetsi, ama-electronic funds, ama-bonds. So yibo abayenza ukuthi kube le inflation. Thina umnotho wethu kawuyindawo nxa ama-market fundamentals engakalungiswa.
Ke sambona uMnumzana Mthuli Ncube chaya izilogan zebandla leZANU PF khonapha eNew York eMelika. Kambe lokhu kungabe kule ndaba yini lokuthi uqhuba njani umsebenzi wakhe, njengoba yena waqhatshwa kuthiwa yilabo abaqeqeshwe kakhulu, hhayi abezepolitiki?
Akula minister owalapha elizweni kumbe kuse-Britain ama-Conservative Party kumbe ngama-Republicans e-America kumbe kungaphi okhethwa engumuntu ozimele yedwa nxa uqhatshwa yi-ZANU-PF ukuze ube ngumphathintambo, ngu-minister. Uyakuqhatshwa ubekwazi ukuthi uzasekela ibandla le-ZANU-PF ngoba umqhatshi wakho, ulandlord wakho Emmerson Mnangagwa. Ye, kulezi khuthamfundo phela eziyabe zikwazi umsebenzi loba ziqhatshwe liqembu, ngoba abakhona osimba amakhoni labo openard Kitzero abakhona kuyenzakala. Kodwa yena nje usezibhikizela ibizo lakhe, njengoba iZANU-PF kayela bizo, kayela brand enhle ngaphandle kwelizwe, hhayi segalula akusethuthi dat.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya incwethi ecubungula izomnotho welizwe sixoxela icingweni eseHarare.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu oweStudio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Kwamanje sesilethulela umculo kazinja ziyamluma ehamba lo sizakele weSouth Africa besithi ngisize. Zinja ziyamluma umfana wecholocho phela ilo sizakele owe South Africa besithi ngisise. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi zikhathazekile ngokwesulwa komhlangano eNew York lapho ebezikhangelele ukuxoxisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokuhluphayo eZimbabwe. Ngesikhathi odokotela abasafundela umsebenzi beqhubeka ngokukhalala umsebenzi elizweni lonke, izakhamizi zakobulawayo zithi umumo kuleli dolobho usumubi kakhulu. Ingcwethi kwezomnotho elizwe zisola umnumzana Mthuli Ncube ngokuthi athi kufanele ukutshintsha idola leZimbabwe lisiya kwelemelika kube yisilinganiso sokuyisithupha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eVoice of America.